Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthulincube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo engeyokugcina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Nxa siqathaniso kwenziwa nguhulumende weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo nxasikhayela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke simtshayela uhlombo uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe liyatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19 uzananzela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi kusho ukuthi khona kana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhanya ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2 yinto enhle eyenziwa ngohulumende njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basume bayehlaba uze bavikeleke kulo mkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa.
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces zonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu-38 amathuma amathathu lesifica mina mbili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba ngokunjalo ke kuthi ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba la izolo ngengakhangela abanye besemat south ngale bephaka masibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisela ukuthi bayehlaba khona kwana sokuzenza ukuthi ke umuthi njengoba ungena ungenelanga kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike kodwa ke khona kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelala ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba siyakukhuthaza ukuthi basukume basukumele phezulu basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona lubhahile luyamemetheka njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane leCoronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kule kansili njalo engukansila ka-10 eNtumbane unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
I-COVID isibhahile and abantu bayafa kuqala besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo but khathesi kuhamba abantu esiyabe sibazi and nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini but abantu abadala bayabhubha and I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4 maybe just few meters away from me even lapho esihlala engihlala khona endlini and as a council as a department what we are doing now ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID especially the palace if bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department the health department bayagijima beyenze infumigation even endlini nxa kuyikuthi ngumuntu okade esendlini or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini bahamba beyenze infumigation sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane kungabi lesikhathi eside but you are facing challenges councillors uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezimfeni so sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini sibilikenza ama-gatherings amaningi athis siyazi sibilithi sihlangasashayisana sibili lo bunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana but nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu especially us as leaders kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini kwalingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba ye gender-based violence because most of the time omama bawithdraw ama cases I'll say in my word, for like this past month, I think we will be drawing about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child, and the Tolugutsi usehambo sesia with the draw. The other case I was asking Mamuguti why you would withdraw when we move a lumbo piece lane, what Nambopisa, because I'm a police aide, I found a police report. So I was asking her, I asked her, Wuti, Nabama police, Babenga Funuguti utate a police report for you to be treated in hospital. Wanga Soswanili say, you know, Wutu, ye tata, ye in the e police report. So what I feeling and assessing him. So we are facing our challenges, our cool, gender based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila kawatheni kobulawayo. Ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolopo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-midterm fiscal policy review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yokudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotsha kwelebhilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye ubikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Beloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kwelebhilitane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi besebhilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Machokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo nangokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona uthiya imuli yakho yonke lempilo kade suyiphila lapho sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi ama azwe anjenge Britain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifune abantu abanjengani elizweni le. Yebo belelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngazathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokuhlukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokhu kumbe kube lendlela yokuwenza?
Kumele kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane nele Britain ukuthi abantu laba bebiselwe njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli ele Britain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khona sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe thiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezo nketabacha angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu abanye ngabantu abangela maphepha okuhlala lapha labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazeneso uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axothe abantu ngoba usesebenzisa umthetho weimmigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanyamazwe bebaxotshe
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 enyakato yemandebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Sogu isikhathi sembiko yino.
Elibona nimathi wakamthakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyathaba ngenyuzeli izinika sona le sinyuze esiqinileyo sibini inyuze esiqotho. Hayi khuluna lokho sikunikwa iZBC. iZBC yakula nto esinika yona lapha. Yeyi. Ande lingabona ukuthi abantu bayafaka tesi babulawa yiCOVID. Liyabona ukuthi abantu bayabulawa kulezindlu lapha ethawuni. Liyabona la ngokukhokhora windi. Hayi hayi hawu hulumende lo mani. Umhulumende ongenziyo lo mani. Hayi hayi bakithi. Ayisahola lobumhlabeni lapha izindlu ziyabulawa abantu imali amapentsheni yakala mali pentsheni iyizaholiswa 10,000 kambi 10,000 izakwenzani isikhathe sinje simbi isikhathe singalunganga lesi amateacher layani kwizinto ayancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kathe sibenze omnye umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha yeyi hayi lizwele lisahawula lapha emhlabeni lapha wake inkosi ngani yangena elibusise into ezimikavi lapha yeyi oh.
Lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazi wethu ade simthanda uSandra ethikalale ngokuthula khalela bonke abasakazi abasishiyayo songani lani ningazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke oGibbs Dube bonke nje zengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza eZim eMontrose lapho kwakumnandi hayi khathesi so siyabingelela siqhubekane ukusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami engiwuthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona laba lokuhlatshwa indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu labanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi bethu
njani basakazi bayasidodosepha indawo zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi wenza thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyasilela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebeli ngapha esenjoseph obhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha nangapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza futhi wangene engozini yokuthelelana ngomkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kade abantu sebebona ukuthi kuyafiwa so siyacela sokuthi unanzelele khonokho ijike khona ngale characters konke Osa Channel, itu njani Osa Channel la omakene lilime liqinise madoda kuyavuta le usiyela ungwenye ngijike abanye ngolusa si Benjamin ngivuka njani madoda kona ngapho dibambe liqinise COVID-19 nesent anonwamuna lo yabonga
ngiyabingelela nami ku studio 7 ngijabula kakhulu kubana ngingene lamhlanje ku studio 7 mina nginesicelo bakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesingesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha ukuze ebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyele ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele phathi kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi iyaphila sayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanya uyaqansa lapho ekhaya lapho kodwa siqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kathi behlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama ugavena sicela ukhansila obabulawayo beharala bamadorobho wonke babiza ugavena bahlale la iphansi ngento kazukhuleyo uthola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimoteni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku baminyane emalayinini baminyane khona ebhasini uhulumende kadicongeste uzuko
Salubonani, salubonani, zilomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ku Studio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikhambeni siyehlaba amajekiseni e-corona ngoba i-corona into ekhona, ngiyikhuthaza sibili ukuthi ayihlabeni ngokuningi. Uma umuntu usakhona kusavuma, ayahlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weTanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni. Ngokubika komsakazo weVoice of America, wayengumongameli obhubhe ngombimbitho, umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. Umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezinsuku. Lolu gatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezinsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abaloke bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu. Lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana, mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson. So bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but yaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuye rough. Asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhithwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwa ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe i vaccine i government population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuna ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerica, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine, they are surviving. Bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ngababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwezemidlalo, omela iZimbabwe kumdlalo wegolf kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekhangelele kuVincent kanye lakungoni Magusha, yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai loPeter Wessler kanye loPeter Purcell Gilpin, yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kulimidlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela iCOVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza wethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.